ngemuva kokuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza i-Command Agriculture imali engange $3.5 billion. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So kutsho ukuthi i-1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurahundi. Indaba yeGugurahundi yathola ukuthi indaba ilokhu ibhoda nje engapheliyo enkulumeni zelizwe leli, ngoba kusobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki ezincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule, kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yenaleyo. Kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ngama birth certificate abo. Kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa mhlane ezaba ngumongameli, indaba yeGugurahundi ayisondaba yokuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula. Kusho ukuthi khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngeqiniso kunabantu abalahlekelwa ngimpilo, abantu ababulawayo ngesikhathi seGugurahundi, khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama-tombstone okukhumbula ukuthi babekumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake waba khona njalo wabulawa ngesikhathi seGugurahundi. Konke khonoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokweqiniso ukuthi iGugurahundi yabulala abantu abaningi. Abantu abaningi bacithekelwa impilo, balahlekelwa izihlobo, abanye balinyazwa ngesikhathi seGugurahundi. So thina sithi i-1 billion ingabe futhi sikhani ukuthi yimali encane ukuthi lokhu kwenzakale ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo. Njalo sikhangele ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo akumelanga kuphindwe sisiya phambili.